Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kulwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bekungafunanga ukuthi kube naloko singathi thina-blanket immunity ephiwa upresident uMgabe lonkosikazi wakhe. Bengihlanga abadala bengabantu ababukekahle abafunekahle embusweni bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade busa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini.
Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa.
Mnangagwa akakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side ngoba abantu beMathebeleni siyakhala sibulewe sibulawelwa ayihlobo zethu ezilileyo esebhalakho la kwezinye indawo. So njengoba nala engwemiglinzi abantu bemiglinzi la beMathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi.
Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emmerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxanje ethinte ezentuthuko. Abenhlanganiso emela isitabane bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya isikhundla kukamgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozathatha intambo zombuso uxolo. Ozathatha intambo zombuso zokuba ngumongameli weZimbabwe kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla usole kakhulu abantu ababikwase beqekeze bantshontsha ezindlini zababengabaphatha intambo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe abaphandle kwelizwe okwamanje kumbe abake baphuma elizweni. Embikwena wethu lentambama namuhla uMnangagwa uxwayise uZulu weZimbabwe ukuthi kumele eziphathe ngokuthula njalo engaze ahlasela abantu angavumelani labo kwezombusazwe. Abaqekezelwe izindlu laba ngamalunga ecele leZANU-PF ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-G40 abagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso yamagqwetha, inhlanganiso zamagqwetha lazo ziya kusola lokhu. Umnangagwa uthi abazabonakala besenza lokhu bazabotshwa. Kunakanelwa ukuthi izigangi lezi zingaba ngamalunga eqembu likaMnangagwa eleTeam Lacoste esezifuna ukuphindisela kumalunga eG40. Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa. Umgabe uhluthunelwe intambo zombuso libutho zalipha uMnangagwa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF seliphumele sinqumo sokuthi uMgabe lemuli yakhe kabamelanga babotshwe kumbe betheswe amacala abangaba bawadala ngesikhathi uMgabe esembusweni. Isikhulumeli sebutho kanye leziphathamandla zeZANU-PF zikufakazile lokhu. Kodwa ababengabaphatha intambo bakahulumende kaMgabe lo wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko bona balakho ukubotshwa bengafunyanwa belamacala abawadalayo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Yinto yembi kakhulu leyo yabafuna kuyenza. Akufanelanga ke kube lomuntu othi yena umupha immunity ukungaboshwa ngesintu sakithi. Yinto embi kakhulu leyo. Sibale kunye laye uNkosikazi Grace Mugabe ke immunity leyo kuvikeleka lokuthi baboshwe kuyinto embi ezaba ngumkhubo omkhulu bonke abezayo bazabusa ukuthi ungatshontshwa ungabulana ungenza yonke into ngegogo konke uzavikelwa ungaboshwa.
Abanye laba kade besebenza lomgabe abagoqela ubaba umphoko oJonathan Moyo okasukuwere oChombo oJuwawo bavikwa nxa kuyikuthi akona amacala abawadalayo ubona bazabotshwa. Ungathini ngaloko sikhangela ukuthi bebengasebenzi bodwa abantu laba bebesebenza layo umgabe?
Kuzabafundisa ukusasa abaningi ukuthi unxa ungasebenza lomuntu isela elikhulumbula lomkhulu, umuntu owenza odiliza ilizwe obulala abantu usebenzisethi yena ingisebenzela yena, sasa uzasala ebaleni usala ujezisa uwedwa. Bazamele bamelane lakho konke khona lokho, kodwa kuyinto engafanelanga ngokuba phela babesebenza besephansi kwakho. Kodwa nxa kuyikuthi banamacala aqondene labo njengabantu nje bemile abawenzayo, akulashala lokuthi baboshwe. Wonke umuntu ufanele etheswe oyetheswe icala kumele avele ndaba njengokomthetho wesisekelo. Kodwa ngisaphinda njalo ukuthi bekungafanelanga ukuthi kube nalokho singathi thina i-blanket immunity ephiwa uPresident Mugabe loNkosikazi wakhe. Bengabacala bengabantu ababuswe kahle abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini, uyahlonitshwa ngendlela enkulu. Kodwa lo siyamazi ukuthi wabulala abantu izizizwe omramasina warigama elections wenza amahlala amaningi kakhulu. Akufanelanga yena lalo abakade sebenza labo baphume nje bengazange bathenisiswe.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxanje ethinte ezentuthuko. UMnangagwa ukhulumela abasekeli bezanu PF eHarare izolo ntambama esanda fika elizweni ngemva kokuyaphephela kwele South Africa esithi wesaba ukubulawa ngumgabe labasekeli bakhe. Intathelizindaba yethu ubathabile Masuku usipha lolu daba ekobulawayo.
Oyalilunga ledale lephalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA uthe inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi uMnangagwa uzaqhubeka esenza umkhuba wezanu-PF owokubandlulula lokudala inzondano.
Mina ngithi it's a good lesson to those people who got overexcited and rejoiced over removal kaMgabe and coming in the government. Which mina I support ukuthi Mgabe wayemele akhitshwe, wayemele aphuhana sizazithula ayefuna ukuhlela phakathi. And so that is a rude awakening to all of us who got overexcited ngento le ekalokuven ekaMnangagwa le. And he is going to maintain the ZANU-PF stance ekuba militant and confrontational.
Umnumzana Mthokozi Sindebele osebenzela inhlanganiso ezizimeleyo uthi inkulumo kaMnangagwa itshengisela ukufuthelana alakho lokufisa ukuphindisela ngemva kwengxabano ababelayo lelinye ixuku lezanu-PF elithiwa yi-G40.
Isipitsi sakhe sitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukuphindisela. Simzile ekhuluma ngokuthi basinemandu, ekhuluma ngokuthi the G40 kabhali lokhu lalokhuyana. Thina besikhangele lithuza akhuluma ngokuthi ilizwe liyangaphi economically, njalo ukuthi amacala awetheswayo mayelana ngegugurawundi kuzadilwa njani. Besibesikhangelele kakhulu kakhulu njengabantu bangaphi ukuthi axelise ngendaba yazengeke ngama-allegations egugurawundi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Mqondisi Nxumalo uthi inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi kamelanga uzulu wonke kodwa umele abantu bebandla lezanu-PF kuphela, njalo kanaki ukuthi ubekhuluma lozulu wonke njalo ekhulume ulimi lwakhe kuphela.
Okokumethu inkulumo kaMnangagwa yizinto ezingangizile kwakha phakathi, kodwa ke mina engikusolileyo kokuqala ukuthi uthi yena ekhuluma lelizwe lonke ephoso ukuthi abantu asibe bonke abazulini bakhe. okutshengisela ukuthi usekuba wakhetha umgomo wokuqala. Okwesibili, ukubeke kwabasobala layo ukuthi ngaveleni kamelanga abantu bonke, kodwa kumele abantu bebandla lakhe. Lokhu singakutsho ngenkulumo akade ezitsho yena. Okunye nje esingakutsho ngenkulumo yakhe ukuthi lo muntu okhale ngami ubawo amacebo, kodwa-ke ngumuntu njalo ongathembiwe abantu asebenza lapho. Lokhu sikubona ngokuthi uthe eqala inkulumo yakhe wakhuluma ngokuthi bake bazama ukuthi bemkhephuluze.
Umnumzana Christopher Ntini owenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front uthe izolo uMnangagwa obekhuluma labantu bomhlubulo owodwa njalo eqhubeka ngobandlululo ukuncindezela. Ugcizelele wathi uMnangagwa kumele azame ukubambana labantu beMathebele Land.
uMnangagwa akakhangele iluhlu zombili, angakhangeli one side, ngoba abantu beMathebele Land siyakhala, sibulewe, sibulawelwa ayizihlobo zethu ezileleyo esebhalarhwe la kwezinye indawo. So njengoba lala engwe-Midlands, abantu be-Midlands la beMathebele babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi. So kakhangela hlale phansi angayenzi lokhu esikuzwe kukhuluma ukuthi ukhuluma ngoluhlu lomhlubu lowodwa. IZimbabwe le igayisiwe abantu abantu abesithoneni kuphela, ngeyabantu beZimbabwe, Mtonga, Mkhalanga, Ndebele, Mndawo, ngeyabantu bonke.
Umnumzana Charles Thomas laye olilunga lemthwakazi Liberation Front uthe uzwa esesaba kulandela inkulumo kaMnangagwa.
Mina ngokaMnangagwa nxa kuthiwa uyabuza, uMnangagwa ulesandla endaweni yekukurawundu. Mina ngomunye we-survivors zeBhalakwe, ngasila nzima ngesikhathi leso. Nxa kuthiwa ufakiwe ngizwa ngisesaba kakhulu ukuthi ngaphila kuphi umhlaba, ngoba ngasila kanzima ngile nxeba, la manxeba lokhu ekuhlupha, la ma-CT scan angu-24 kumele ukuthi ngangiyalusa i-operation esekhanda lami, kodwa ngiyaswela leyo mali. Manje nxa esebuza sokuzamela mbuyele lapha ekhona e-South Africa lami ngiyehlala, mbona ngathi kungamphilisa ngcono.
UZulu emhlubulweni weMathebele Land ulokhe efuthelene ngodwaba lwegugurawundi olungazange lulungisiswe ngesikhathi uRobert Mugabe ebusa. Umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zikaMgabe ezicatshangelwa ukuthi zaba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress, umnumzana Gwede Mantashe, sechotoze indlela elePhilithane elikhanya litakazelela ngayo ukuphuma kukamnumzana Robert Mugabe embusweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelele webandla libusayo kwele South Africa LANC, umnumzana Gwede Mantashe, uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe, kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngalinguquko iletha imibuzo.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko yokuzwekazi. Ngiyakhathazeka, ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka ukuzwa ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni? Belukuphi lolo sizwe isikhathi sonke lesi?
Ngemva kokuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi, umphathintambo weBritain umnumzana Boris Johnson uhle wathi akanansolo ngokuthiya phansi intambo kwamongameli Mugabe. Wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May. IBritain ithe ukuphuma kwaMgabe sekuphendle indlela yokuthi kube lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
Esekunanzelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama-British ukuthi ke bazafisa ukuncedisa, ngoba kukhanya ama British abe khulumisana laye umnumzana uMnangagwa behlangene labo umnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla leMDCT.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kaMongameli Mugabe uyancindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhona ke abathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ku Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngokwenzakala kwezombusazwe ikakhulu sikhangela okubhekane labesifazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linjani mahlebe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusezakala kusasa emsakazweni we-VOA Studio 7. Sizaxhuma kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ukulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 a.m. kuze kuye phela. Bukelani njalo laku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele laku VOA Short.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
Yelingakhuthwa ke kusasa sizalethulela ke indaba eziphathelane lokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esesiba ngumongameli welizwe. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Umongameli Donald Trump unqome ibutho leMelika ngomsebenzi walo laye wazincoma emazwini akhe okunanza usuku lwekhefu leThanksgiving namuhla. Siye ngaseAfghanistan. Umuntu obebophele ibhomba emzimbeni wakhe uziquphule wafa labantu abayisishiyagalombili. Siziphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Argentina. Sokusesetshelwa ukuthi abantu abangamachumi amane lane abasemkhumbini ohamba ngaphansi kwamanzi isubmarine bengaba sebephelelwa ngumoya. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Abinhlanganiso emela izitabane eGays and Lesbians of Zimbabwe bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya kukamnumzana Robert Mugabe umsebenzi njengomongameli, yena obekade bembona njengesitha. Kodwa amalunga alinhlanganiso athi khona ezabona ukuba uzabaphatha njani umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa. Kuviga uMavis Gama.
Abayizitabane laba bathi bajajuliswa ukuba usesukile esikhundleni yena obekhokhela ekuhlukunyezweni kwabo, esabalalisa umona obuqondiswe kibo kanye lokwenza santando kibo engalandeli imithetho. Osakhulayo uThomas Bere oyisitabane upa umbono wake.
Mina ukuresigna kukaMgabe ngiyakubona ukuthi uresignile yesi, but as abantu abatsha ngibona ingane kuqakathekile ukuthi we cry out sifune more omunye umuntu ongasikhokhela abatsha labo, unlike ukuthi sesilokhu esikhokhelwa ngamaxhela, cause uMnankagwa lowo lo Mgabe vele ngabakudala kuyafanana vele. Ishenje yangikhona ngibona, mina ngokubona kwami vele mbona ingane lapho into esiyenzileyo sithethi sikhiphe ibulula endlini safaka iblack mama.
UMusa Dube uthi akaboni kusiba lo mahluko ukuchiya kwakhe isikhundla uMgabe.
UMgabe singathaba sibe sithi uphumile, but ama-policies uMgabe kade vele wasebenzisa, usebenzisa ama-policies ezanu PF. So to me I'm not going to be celebrating anything. Of course uMgabe kasimthandi ube senza ukwadla, but the main reason is not uMgabe. The problem in Zimbabwe is zanu PF. Lokhu kuthona sitshelana amanga sijabula, it doesn't going to change anything. Imithetho iyahlala injalo. UMnankagwa is a very big crook, lisela elizwayo, umthakathi wezigodo, uyabulala, ungumbulali uMnankagwa.
Kodwa uStanley Karonga uthi inkinga eZimbabwe kungezinkokheli, kulibandla libusayo lezanu PF elile mithetho engalungelanga uZulu obalisa izitabane.
They don't include everyone. Always Zimbabwe lapha ngithi, because they are the ruling party. And then uMnankagwa, khumbulani ukuthi njani, nguye owayecontrola iGugulahunde ukuthi kubulawe amaNdebele. And then uMnankagwa lo Mgabe bayafanana. UMgabe njengade nika uMnankagwa ama-instructions ukuthi yenza so. So bonke vele bayafanana, akula difference ekhona, akula mehluko. So yebo uMgabe uphumile esihlalweni, kodwa singasilongeni leyo manje uMnankagwa uzayenzani. The government entsha leza ngene ezakhethwa izayenza yini into ezingcono? Kuzavuleka yini ama opportunities omsebenzi? Kuzatholakala yini imali elizweni lethu njengoba nako konje? Who knows?
UNkosazana Sthembiso Mlawuzi yena uthi akaboni okutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnankagwa ukulondoloza amalungelo oluntu, kakhulukazi kwezokuhlukunyezwa kwezitabane.
Isizathu kuyukuthi uMnankagwa umbulali, kwathi kusenzakala indaba yeGugulahunde uMnankagwa nguye owayephambili. Ngesikhathi leso uMnankagwa nguye owayenguminister we-defence forces, nguye owathumela i-5 brigade ukuthi abantu benjani bebulawe emathebeleland. So ukuthi mina ngijabule khathi esingijabulele ukuthi konkona uMnankagwa sengu-president, kuyabe sokufana lokuthi I am betraying mathebeleland ngenxa yokuthi umuntu lo wabulala abazali bethu, wabulala obhuti bethu, osisi bethu, abazawethu, o-anti. Nxa sesikhangela futhi lama-recent events kwaba lo-operation Mrambatswini, those were the very same people futhi abaspearheada ama-operations wona lawa, abantu basala bengela ndawo zokuhlala. I-economy yawa eZimbabwe, abantu bona lawa laba beku-government, so kuyafana nje.
Kusukela ngomnyaka ka-1995 amalunga ale nhlanganiso ye-Girls bebethwele nzima ngomnumzana Mgabe, yena obebahlukumeza mahlayana engayifihli inzondo yakhe abeyiqondise kibo. Obengumongameli welizwe uMgabe wayetshotshozela ukuhlukunyezwa kwezitabane nguZulu kubangelwa indlela abekhuluma ngayo, befela ukuba yikho lokho abayikho. Isikhathi esiningi lokho kuhlukunyezwa kwakukhokhelwa nguhulumende, befela khona ukuba bayizitabane kungalandelwa okumunyethwe kusisekelo sombuso kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kungakhathalekile ukuba umuntu uyisima kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Ntombe Ndala, Mevis Gama. Abafundi beKolishi leUniversity of Zimbabwe babhale imihloliso yabo namuhla ngemva kokuba imisiwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho, kubika uMark Peter Ntambe.
IKolishi leUniversity of Zimbabwe lilembali yezifundo ezikhokhela ukutshengisela kundaba zezombusazwe. ngomvulo izifundo zitshengiselele zisithi uMongameli Mugabe kumele asuke esikhundleni njalo lonkosikazi wakhe kumele athathelwe isicoco se-degree elaliphiwa ngaleli kolishi ngokungacacanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso emele izifundo ye-Student Representative Council ekolitshini lelo uMnumzana Tafatso Khonela uthi njengoba uMnumzana Mugabe esetshe washiya umsebenzi yikho bekhethe ukubhala imihloliso lamhlanje. Isifundi kuleli kolitshi uMnumzana Mongi wabesothungwenya uthi sebekhangelela ukuba uhulumende omutsha alungisise inkinga ezibhekana lelizwe lezifundi.
Imali zangona ziyadula abantu abadala balamali zokubhadala izschool fees. So zabe sikhangela ukuthi at least uhulumende maybe angareduce i-fees because i-fees vele besihlala silwisana layo ukuthi kumele iyehliswe from kudala vele about past 10 years. So sifuna employment, sifuna ukwehliswa kwe-fees, sifuna ama-good living standards njengama-students. And then okunye futhi sizokhalela kakhulu abantwana abamankazana. Sifuna ukuthi i-government yethu yenze ama-policies that are going to take care of our sisters.
Utafadza uthi izifundo eziningi zigcina zidlulisela izifundo zazo phambili ngokuswela imali, ezinye zigcina zichiya kokuphela ukufunda, kanti ezinye njalo ikakhulu amantombazana zigcina zithengisa imizimba yazo lokwenza okujene ukuze zenelise ukuqhubekela phambili zifunda. UPatience Sibanda uqhuba izifundo ze-masters ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo uthi njengowesifazana laye wadibana lenkinga efunda.
Mina ngifunde undergrad ngathwala nzima kakhulu ngoba ngangizibhadalela ngenxa yokuthi abazali aba afford. So abazali aba afford ngenxa yokuthi situation ibivele injani inzima. So bebenga afford. So I had ukuthi during vacation ngisebenze besiyenza lokho ukuthi isikorokoza le flabus. Besisahamba siyegebha lokho anokugejwa ngabesifazane irabhuli. Sikepe ndeni usinzikwane sukuti bani nitoli fees at least ukubhadala half bekunzima sibili but I managed ukuqedisa nama help from abantu abanye abengcedisa isihlobo.
USibanda utho kwamanje ube lenhlanhla yokunikezwa ithuba lokuba ngumbalisi i-teaching assistant kuleli kolishi osokumenza enelise ukubhadalela izifundo ze-masters yakhe. Ekhuthaza uhulumende ukuba engena esikhundleni kanje evumeze izifundi ukuba zibe ngotitshala kundawana ezijeneyo elizweni noma bengela zithupha ze-graduate certificate in education njengendlela yokuvula imisebenzi. UNtokozo Dubo uqhuba izifundo ze-biochemistry uthi abantu bangabe bephangisile ukujabula ngokwenzakalayo kwezepolitiki kuleli.
Sisale yenye inkinga futhi ekhona ukuthi we are still using the same constitution atisetshenziswa president or before uyelo. Because singananzelela le constitution ekhona khathesi inika upresident too much power and siyazi sonke ukuthi power ya corrupt and that power leads ukuthi even us as youth nxa sikhuluma singazwakali because yabekwa ukuthi ule power to suppress our opinions.
Uthi bebhala imihloliso kanje uhulumende ongenayo kalungisise udaba lokuvulwa kwemisebenzi ngobunengi bethole labo amathuba.
If ama-youth engathola imisebenzi bebe stable. That's why ubona ukuthi even abantu abagugile abasafuni ukuretire emsebenzini yabo because ba-provider for ama-youth, ama-graduates, abantu ababo. But if ama-youth engathola imisebenzi, kuzalethi ukuthi even abantu abana sebekhulile bekwanisa ulokhu zokuretire because sebekwazi ukuthi bakhona ama-youth abazabanakekela.
Ingcitshi kwezomnotho esikhulume lazo zithi abantu kukhanya bekhangelele okuningi phakathi kwesikhathi esifitshane khona kuyinto engathatha isikhathi eside ukuba konke kulungisiswe elizweni njalo kudinga ukwesula kwezinye iziqondiso ezingasebenziyo njalo kube lokusebenzelana ndawonye ngokuthula elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga jahelidala, sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu sihlobo esithandekayo. Asidibaneni kusasa ekuseni o'clock ngo-6 a.m. Silezindaba ngokwenzakala eZimbabwe, sibuye sizoba lezinye ngo-2 p.m. sizoba-ke lezinye ntambama ngo-7. Siyabonga lilalo livalelisayo muntungamili Nkosi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.